kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 29 kumabasa 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, kugetshwe amathambo abantu ababili ababulawa ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi etsholotsho izolo ngenhloso yokuthi bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho.
$250 for ukuthatha passport enengi kakhulu. Ama business ethu vele ala profit enengi. Imali yakho na vele asilayo ayikwani.
Uhulumende useqalisile njalo ukupha abantu ama passport ngemva kokubayeke wama ngeviki edluleyo ngenxa yemichina ebingasebenzi kuhle. Incwadi kwezempila kahle zithi abantu abagcoba amafutha ahluba ijwabu ikakhulu ebusweni belenjongo yokuba bahle bafaka impilo zabo engozini yemikhuhlane efana lemvukuzane yejwabu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kugetshwe amathambo abantu ababili ababulawa ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi kosiphepha etsholotsho izolo ngenhloso yokuthi bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho. Iningi labakade bekhona kulesi isehlakalo bathi bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa kanye lwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe bazexolisa ngesiga lesi njalo bahlawule ngocuku abalwenzayo. Kubika intathelizindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso ezimeleyo ekumsebenzi wokulondoloza ilungelo likaZulu eUthula Trust bamanyene lezakhamizi zetsholotsho emsebenzini wokugebha amathambo kamuyi umnumzana Justin Chuma lomkakhe unkosikazi Thembi Ngwenya Chuma ababulawa ngomnyaka ka-1983 libutho leviyo ele-5th Brigade hosiphepha kugwayi level line abagqitshelwa izakhamizi ngemva kwelanga elilodwa bebulewe. Uchuma owayesebenza kunkampani e-National Foods ubikwa wadutshulwa wahle wafela khonapho kuthi unkosikazi wakhe waqunywa umphimbo ngemva kokuhlaba umkhosi ebona umkakhe esedutshulwe wafa. Umnumzana Amos Ndlovu wenkwalini etsholotsho omunye walabo ababanjwa ngamandla ukugqibela uChuma noMangwenya wamukele ngenjabulo inyathelo lokungcwaba kutsha ababili laba.
Lumbono ohlelo lolu luyangithabisa luyantokozisa ukubana namhlanje izihlobo zethu ezilele egangeni nxa zibuyele emakhaya lizibisela ngale ndlela. Nxa kungaba yinto engahamba ngale ndlela ingahlalisa izinhlobo zabantu phansi kulokubana isihlobo lezizibezile egangeni. Ngiyacelisa nxa kuyukuthi into le ingahamba ngendlela yona le iphumelele ngale ndlela kube khona abanye esingakwaziyo ukuthi bangaphi kwezindawo. Kodwa okuhlelelo hhayi faka ingqondo encinyane yokuthi mhlawumbe izinhliziyo zizahlala phansi.
Umnumzana Albert Mathe uchasisa ukubulawa kukaChuma lekhosikazi lakhe.
Laba bazongcwatshwa yimi no-Eric Ndebele nomntanakhe u-Eric sibathathu ngokwenzakalayo. Sathi sizobabeka omunye wayesikwela ngenxa la umphimbo lo omunye kwakujayinisa ukupheka ngoyindoda wakunywa umphimbo yethu kuba phakamisa ke sesiyafaka egodini amapholisa besimelele besithi bona ezani masinya bengaphenduka ngayelani bayafika belibona saheza masinya sakhawula la sasesibabeka ebele iradio yabo ngiyabona uma kungaholi isimbi iphakathi khonaphaya.
Umnumzana Enoch Ngwenya oyemadopo eBhaja, umnewabo kaMangwenya, uthi okumzwisa ubuhlungu kakhulu yikuthi udadewabo wabulawa ezithwele.
Wabulawa ezithwele nomngakhe wonke umuntu okuthiwa kwaqala ukubulawa umngakhe ngemngakhe wakhala usizi kakhulu. Ngase sithambulaleni mani umfazi wedistant asebeyamntula-ke naye ngoba
uqhubeke ethi ufisa ukuba umbulali avele kuyiwe emthethwandaba kuthoniswe onguye owadala icala.
Hayi, mina ngiyakhala kakhulu ngesifiso sami. Ngiyafisa ukuthi bona labo abenzi ububi kathi wayi bengavezwa egcekeni sikhulu ngihlala ekhodi ngilalele bekhuluma ukuthi kwakuvele injongo yabo kwakuyini. Usho ukuthi ungabulala umuntu wesifazane akuphathanga luthoka indoda yakhe wayicelela emsebenzini wayisebenza kwe-National Food. Phiwa nencwadi ukuthi nansi incwadi ungathola i-roadblock ubanikeza. Zange babe nendaba nalokho abathatha umbhobho nje bha wabaye kuphela kwakhe.
Amathambo emuli yakochuma athethwe asiwa kungcitshi zamathambo ukuyahlolisisa kahle ukuthi ngempela kulobuhlobo lalabo abacela ukuba agejwe bazathi sebengcwatshwa kutsha ngemva kophenyo. Ngimele iStudio 7 ngiseCholocho, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende seqalisile njalo uhlelo lokupha abantu amapassports ngemva kokuba eke wamisa lolu hlelo ngeviki edluleyo ngenxa yemitshina ebingasebenzi kuhle. Abantu abanengi ababhalisayo bedinga amapassports nyakenye balokhu bengakatholila namuhla. Uhulumende uphinde walandula namhla imbiko ethi intengo yamapassports isikhwelile. Kubika intatheli izindaba yethu uGibson Bebe.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende ke wamisa umsebenzi wokupha uzulu amapassport ngeviki ephelileyo okwenze abaningi bacabange ukuba engagcina esekhweza intengo yalezi ncwadi. Iningi labantu liveze ukudana ngokuphuza ukuphuma kwalezi ncwadi besithi sokubabisela emuva emsebenzini yabo. Omunye wabo ngosakhulayo uNyasha Maphosa uphila ngokuthenga impahla phandle kwelizwe ethengisa uthi lokhu sokumbisela emuva emsebenzini wakhe.
Hamna sengikhathele mina ngiyathengisa into zami ngithathe South Africa kathesi passport expire senje theyinye yakhona ukuthi iphuma ayiphumi. Sengistrandet angikwazi isikolo ziyavulwa khathesi angikwazi sikhona ngiyakuhambisa njani ibhizinisi selivele sengikhathele mina.
Lokhu kusekele ngomunye njalo osakhulayo uFaith Ncube yena othi kunzima ukuthola imali engamakhulu edlula amabili lengxenye yamadola i-253 yokuba athathe ipassport yeviki esithi lokhu emele ipassport ye-$53 kusukela nyakinye ngontulikazi.
$253 for ukuthatha i-passport iningi kakhulu. Amabhizinisi ethu vele ahala profit eningi, imali yakhona vele asilayo ayikwani.
Kodwa umqondisi wehofisi yokubhalisa ingwalo eziqakathekileyo eka-Registrar General umnumzana Clement Masango uthi imitshina yokulungisa yama-passport ilungiswe ngolwesihlanu lweviki ephelileyo.
If it was restored on Friday, yeah, it was resolved like on Friday.
Imitshina yethu yalungisiswa ngolwesihlanu kodwa umphathi ntambo uzethula umbiko namuhla ngakho ke angisoze ngiqhubekele phambili.
So I wouldn't want to talk ahead.
Ekhuluma emhlanganweni nentatheli izindaba umphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Mathema uthi uhulumende akasoza kweze indleko yokuthola ipassport njalo uzakwenza kube lula ukuyithola ipassport yentengo ephansi ibiza amadola ngamashumi amahlanu lantathu $53 ukuthi leyo etholakala ngemva kwamalanga amathathu usiya kuviki ibiza amadola ngamakhulu amabili lamashumi amabili lantathu $253 ukuthi ephuma langalinye ibiza amakhulu amathathu lasishiyagalombili $318. Inani labantu ababhalisa bemele ukuthola ipassport selisedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili kutsho uMasango. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa usekhethwe izigaba zaleli bandla zonke ezilitshumi lantathu ukuthi aqhubeke elikhokhela kulandela ukhetho lwenziwe isigaba seSouth Africa ngempela sonto. Unobhala-jikelele weMDC uMnumzana Douglas Monzora ngomunye owayekhangelelwe ukukhethwa layo ukuze ancintisane loChamisa kukhetho oluza kwenziwa ngenyanga ezayo eGweru lapho kuzaqhutshelwa khona iCongress yeMDC. Kodwa uMonzora akasakhethwanga ngitsho layisigaba esisodwa. Ukukhethwa kukaChamisa kutsho ukuthi sokuzamele akhethe umqoqi wenhlelo zebandla Organizing Secretary lesikhulumeli isebandla. Lokhu sokuludaba olusolwa ngabanye abathe kuzabangela ukuthi uChamisa abe nguntando kayiphikiswa. Omunye wabo ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu okhulume lo Chris Gande weStudio 7.
I-ZANU-PF sizayikhumbula njengephathi eyayikhangelela kakhulu ababeyisebenzela and not ababesimi ukuthi basetshenzele yiyo i-ZANU-PF. Umgabe wahlala esihlalweni wapractica lokhu abakubiza nesingibethi i-politics of patronage ukuthi abantu bayamkhonza ukwenzela ukuthi abanikele izinto. I-MDC kancane kancane ilokhu isiya khonapho. Ngakunika i-example mhlawumbe singabe singayinanzelele yokuthi for example ngesikhathi ubithi esuka ku-Tsvangirai, u-Tsvangirai watshintsha isikhundla sikasekretary general wasithathela insiba zonke. Ma ukhangela i-history yikho kwenziwa umdala ukutekele exactly ma umgabe khanisa ukuba utekele khanisa ukuba ngumsindo. Umgabe wanje ngayale i-politics. So i-politics yeZANU yayiyi-politics njalo iseseyi-politics yabantu beZANU not yesizwe seZimbabwe. If i-MDC nayo isisiya kuleyo ndlela ukuthi isibhekela abantu abaphakathi hhayi ukuthi ibhekela abantu beZimbabwe, siyakhala abantu basemazweni manje basisha ukuthi nababelekhaya. But if leyo khathi okungathiwa yiyo ezokuthatha ikusasa eZimbabwe ayisukuveza amabali engwende esiyo esinenkinga layo kuze kube namhlanje.
Ye kodwa bakhona abathi bona inyathelo leli liyaqinisa ibandla ngoba umongameli uyabe ezakhetha abantu abona bengabambisana indima enkulu kulalabo ababekhethwe ngabanye abantu.
But ama ukhetho lweZimbabwe yidili example ye democracy. So if makule party ke ebuya isebenza opposa nalokho okwenziwa nationally, what more sebe kunational bazovumela yini ukuthi abantu babe yibo abazikhethelayo izinto abazifunayo? Opresident mfowethu uma bekhetha ama-positions afanana nabo-chief justice and things like that, vele bayenza bebulala, bagcina bebulele khonoko ngoba nabo abantu abakhethwa ngupresident babe bengabantu bakhe ufuna ukubusa through bona. So ukwehlukanisa kwamandla khona kuba leli bala ngiyaziphumela lona ngelesindebele le-separation of power akusabi khona. ngoba lo muntu usethenza efuna ukubonga umsebenza wobhlungu president.
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekwele South Africa. Ulife Talk lamhlanje sikhangela ukugejwa kwamathambo abantu ababulawa ngumbhuqazo wegugurawundi ukuze bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Lanxa esolwa ngabantu abaningi, umongameli wakwele Afghanistan sesungule umhlangano wamalanga amane okukhumisana umlotha labangavumelani lombuso wakhe abagoqela abenhlanganiso ezizimeleyo ezamalungelo oluntu ezabesifazane kanye lezeziphepheli. Izulu lesikhukhula elecyclone Kenneth selise Mozambique ngemva kwamaviki ambalwa lelo lizwe lihlaselwe ngelinye njalo izulu lesiphepho ucyclone Idai. Iziphathamandla ze-United Nations lokhe zilokwesabela ukuthi ucyclone Kenneth angadala umonakalo owedlula okacyclone Idai. Ingcwethi kwezempila kahle zithi abantu abagcoba amafutha ahluba ijwabu ikakhulu ebusweni belenjongo yokuba bahle bafaka impilo zabo engozini yemikhuhlane enjengemvukuzane yejwabu. Kubika intatheli zindaba yethu ubathabile Masuku.
Abagcoba amafutha okuhluba ijwabu baveza izizathu ezehlukeneyo kodwa injongo yabaningi yokuthi babe bahle. Amafutha agcotshwayo laba avikwa edala ingozi enkulu kibo ikakhulu imikhuhlane yejwabu engagcina isiba yimvukuzane. Unkosikazi Sibongile Chuma ongumongikazi uchaza ukuqakatheka kwejwabu elingahlutshwanga emzimbeni.
Skin bleaching yokugcoba amafutha ahluba ijwabu lakho. Lokhu kuyingozi. Ngitsho ngoba ijwabu lethu lilemsebenzi eqakathekileyo emningi. Okokuqala, liqakathekile ngoba lenza ukuthi izinembuzane kumbe ngithi amabacteria angangeni lula emzimbeni yethu. Njalo ilanga, imisebenzi ilanga ingasihlabi kakhulu okusilimazayo okudala abakuthi yi-skin cancer. Ukuba mnyama kwethu khonokwana kuyimelanini yona leyo eyabe ikhona ejwabini lethu. Nxa ingekho iyenza ukuthi umuntu kube lula ukuthi abanjwe i-skin cancer.
Uyaqhubeka njalo umongikazi Chuma ethi ikhona eminye imithi ongayibhalelwa kudokotela ehluba ijwabu kodwa kumele abantu bayisebenzise belandela iziqondiso zikadokotela.
Njalo ijwabu lethu liyasinceda ukuthi singagodoli. Kodwa singagcoba amafutha asubula isikhumba sethu saphezulu. Ziyafa lezi zinwele kube lula ukuthi sibanje umqando. Sicine sesingena imikhuhlane yabonyumonia kumbe ukukhwehlela. Akhona ama-prescription abhalwa ngabodokotela alawo ama-bleach. Anjengabo-Betasol, anjengabo-Calamine lotion. Alungile. Nxa kuyikuthi aprescribelwa ukuthi elaphe imikhuhlane yesikhumba esiyabe silayo. Kodwa nxa singawagcoba okwedlulisekileyo yikho lapho esisuka bese silimaza ijwabu lethu.
Unkosazana Caroline Nxumalo ongomunye wabesifazana abagcobayo amafutha ahluba ijwabu uthi sekunzima ukuba awayekele.
Mina ngaqalisa ukugcobisa ngemva abangani bami sebengqwayisile ukuthi iepidem angaqeda ama black spots engangilawo efesini. Dem ngathi sengiyithengile ngayigcobisa efesini kuphela okwakuqala ama black spots lawa naphela sibili ifesi yami yaba smooth yaba butshelezi. Ngase ngiqhubeka ngigcoba ngase ngicabanga ngathi sengibomvu ngase ngibomvu ifesi kuphela ngapha ngaphansi ngimnyama ngakho ngase ngicabanga ukuthi ngigcobe umzimba wonke. Ngemva kokugcoba umzimba wonke konke ngaba bomvu indawo yonke ngaba muhle. Kwasekusekuyala ukuthi ngiyekele ukuyigcoba ngakho ngaqhubeka lokho engiyigcoba lanamuhla.
Umnumzana Kelvin Sibanda othengisa amafutha okuhluba ijwabu uthi ibhizimusi ihamba kuhle ngoba oqala ukugcoba amafutha la kaphindi awekele futhi.
Thina nje abathengisi la mafutha okugcobisa ayenza abantu besifazana bebebomvu siwathenga ngobuningi bawo sibili eMozambique laseSouth Africa. La mafutha asenzela kahle sibili kubhizimusi lethu lethela inkalakatha zezimali. Njengoba abantu abangomama bengavele baqale ukwagcoba la mafutha akusayenzi ukuthi ebekele ukwagcoba njengoba kuza phinde kubahlasele ngendlela engayisiyo.
Unkosikazi Silibaziso Moyo ongomunye wabagcobayo uchaza uhlupho ahlangana lalo ngemva kokuba sezihlube ijwabu.
Mina ngangigcoba amafutha la ahluba ijwabu kuthi ngifuna ukuba muhle. Ngangiwagcoba umzimba wonke kodwa ngahlangana lohlupho olukhulu lapho ngize ngizithwale ngoba ngabeletha nge-operation. Behluleka ukungithunga bethi ijwabu lami selilula kakhulu. Ngaze ngahanjiswa eHarare lapho kobulawayo akula udokotela oweskin. Yikuthi ngize ngihambe eHarare lapho yikho engathola khona usizo ngoba bangithunga kodwa lanamhla i-operation yakhona ihlala ebuhlungu. Mina sengayeke lamafutha lawo loba ijwabu lami selingaselihle.
Amafutha okugcoba ahluba ijwabu ayingozi kakhulu nxa abantu bengawasebenzisa bengazange bawabhalelwe ngudokotela. Banakho ukuba bahlaselwe kalula imvukuzane yejwabu kumbe bangene ngumqando okungadalela imikhuhlane enjengesihlabo lokukhwehlela okungapheliyo. Iningi labantu alisebenzisa amafutha la ngabesifazane ngoba belenjongo yokuba bahle kodwa bayacetshiswa ukuba amafutha la ayingozi kujwabu lawo ngakho kabayekele ukuwagcoba bazigqaje ngalokho abayikho khona. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Abanye bababulawelwa izihlobo ngumbhuqazwe wegugurawundi bathi kabavumelani lendlela uhulumende aphatha ngayo udaba lokubekwa kakutsha kwamathambo ezihlobo zabo. Bathi kumele uhulumende axolise kuqala njalo ukubotshwe labo ababebulala abantu lalabo ababathumayo. Kuhlelo lwethu esilethulela lona enkundleni yeFacebook namhla sixoxela abalaleli abanengi kanye lowalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra. Umnumzana Max Mkandla yena owabulawelwa uyise lewele lakhe. Umkandla nguye osungula lingxoxo.
Inkinga ngalo kodwa uhluphayo khona lokho ukuthi uhlelo lolu seluzwisisi nginjenje mina ne victim as well lapho kwabulawa khona ubaba lo twin brother wami. So ke kule nhlupho ezinjengazona lezo labo cousins bami former Zipra Caters babulawa lo umalume. Konokho ke kuyahlupha indlela eyiyo ebekwe ngayo. Asikuboni thina ukuthi ukuhamba njani. Besathi ngenxaye basahamba besizwa ukuthi kuhamba kukhulunywani bathatha nje inkulumo. Sesizothwa khona sokugejwa ngali, sokugejwa abantu, sokugejwa abantu laphana laphana ngohlelo lukagugurawundi. Akulunganga lokhu. Abantu kabatshelwe njalo sibekwazi ukuthi khona nxa kuyiwe endaweni ezinyikazwana lezo. Induna, usabhuku, lezakhamizi kumele zibe khona kuleyo ndawo. Kube nethelevishini lama reporters bebe khona kuthathwe ke khona lapho ke imifanekiso nale izakhamizi zikhulume zikhululekile okwenzakalayo kusuke lapho kuye kwezinye indawo lazo ezithene. Hayi lokho ukuthi khona kuzalandwa uthi khona lwana i-victim liyane ephilayo ngelandwa sokuyakhulunywa lokho kwenzwe lokho nalokho sokuphelile.
Hayi, siyabonga baba uMkandla, aqhubeka ubambile khonapho. Ngithathe umlaleli wethu wokuqala uNyathi. Kunjani mdluli?
Ngiyaphila baba, kunjani?
Hayi, siyaphila. Uyizwile indaba, sungenile kuhlelo.
Yazi ukuthi into eyenza laba bantu ikudlala ngabantu. Okokuqala nje bafanele batshela abantu ukuthi laba bantu bababulalelana. Kungaphongi ukuqhamuka nje sokuthiwa kuyalungisiswa sokuyagujwa amathuni amadala, izinhliziyo zabantu zingakaxoli. Fanele ukuthi bahlale phansi nabantu babuye bacolise, batsho ukuthi bababulalelani abantu bakithi. Into efuna ukuyazi okokuqala, bese kwenza ukuthi uma sebechazile konke, labo bantu bafanele bathonisiswe bonke abayenza lezi zinto, ngoba basaphila abaningi bakhona, ekwenzela ukuthi abantu bekwazi ukuxola. Namhlanje badivayidile izwe kabili noma kaningi ngenxa yezenzo zabo ezimbi. So asivela singeke sicole ngakho khona lokhu ukuthi bese behamba bethumela abantu babo ukuthi abayigqupha amathuna abantu bangcwatheka futhi. Lokuyana yikuzwisa abantu ubuhlungu kakhulu. Sayibona yonke into eyenzakalayo. Esikufunayo ukuthi abantu bahlale phansi labantu bacolise bona omnankagwa laboshiri laba izikhizi ezami zonke lezi ezazibulala abantu.
Ngamanye amazwi mdluli, uthi wena indaba enkulu lapha yikuxolisa lokubotshwa kwalaba babehamba phambili kumbhuqazwe gugrawundi.
Kunjalo baba, kufanele ukuthi baxolise lokuthi babotshwe laba bantu, ngoba into abayenzayo ibuhlungu kwethu, ngoba namanje abantu abaningi babaleka basegangeni, bebaleka bona laba bantu bayesaba nokuya ekhaya. Labantwana abagcwele iganga lonke abanganazincwadi, abangakwaziyo lokuthi abazali babo banjani, ngoba into eyenzakala yayibuhlungu. Yabona ukuthi uma umuntu ongumama edatshulwa isisu nge-Benetley AK kuthe uzithwele umntana e-Disney, ukulawa abantu abadala ba-over 70 kuthiwa ngama-Disney. Abantwana abancane ababe-reja amantombazana aye labo 10-15 years kwakungama-Disney.
Hayi, siyabonga ngokungena kuhlelo Nyathi.
Ngiyabonga nami, ngibani engikhuluma naye?
Okhuluma lo Ntungamile.
Okay, siyabonga Nkomo.
Ngithatha omunye njalo umlaleli uNkosinathi Ndlovu. Kunjani Ndlovu?
Ngiyaphila mfowethu, njani?
Hayi, isiyaphila. Usixhuma ungaphi kwendawo?
Hayi, seJohannesburg lapho.
Aha, uyizwile indaba?
Ya, ngiyizwile indaba. Eyi, yona engathi ayihambi kahle.
Ngani?
Hayi, vele akufanele kube njalo. Yena lo nguye wenza njalo, nguye lo manje ngupresident. Manje uthumela leyo komishini eyiye egebha amathambo uzoqedani? Kusho ukuthi kulabo abantu uyabazi bonke ukuthi bangoba abanye vela kwazakala ukuthi bangcwatshwa uphi.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 esixoxela bokuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni uhlelo esilethulela lona enkundleni ye-Facebook. Yinzisa kuphela yengoma ke leyo, ingoma ye house isiqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani, sikhangele ebezihamba phambili. Kugetshwe amathambo abantu ababili ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe weGugrawundi eCholocho ngenhloso yokuthi bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho. kodwa abanye babantu ababulawelwa izihlobo bathi kabavumelani lendlela uhulumende aphatha ngayo lolu daba. Kwanele Mthwakazi livalelisayo ngutungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.